Hola mkela emweni ngenjabulo ngintungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
kungakayiwa kukhetho kodwa akusabanga njalo.
I think there was enough grounds for Zimbabweans to be better prepared for this election. To me, when you look at the GNU and issues of fundamental electoral reform, we did not see much.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ziyavuma ukuthi zaphosisa ngokungaqhakathekisi okumbalwa lapho kulungiselelwa ukhetho okwakungenza ukuthi luqhutshwe okubalulekileyo njalo lukhululekile.
Abasitshele nge-scholarship program yabo ukuthi ime kanjani, ukuthi thina abantu abeZimbabwe siyakwanisa ukuthola ithuba elokuya khona ngale ukuthi siyofunda njalo-ke siphenduke lapha ukuyoncedisa ilizwe lethu.
Izifundi zeZimbabwe zikhuthazwa ukuba zisebenzise usekelo lwesikhwama seMastercard Foundation Scholars Program ukuthola imfundo yaphezulu kwelemelika.
Izisebenzi zikahulumende zithi zifuna umqhashi ahlawule isisebenzi esihola imali ephansi $540 ngenyanga, $450.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ziyavuma ukuthi zaphosisa ngokungaqhakathekisi izinto ezimbalwa lapho kulungiselelwa ukhetho okwakungenza ukuthi luqhutshwe okubalulekileyo njalo lukhululekile. Lokhu kuphume kungxoxo eqhutshelwe e-Ambassador Hotel eHarare izinhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa zeZimbabwe. Intatha yezindaba yethu Mavis Gama obe kulo umhlangano osethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli izindaba oqoqwe ngabeZimbabwe Democracy Institute owenzelwe e-Ambassador Hotel eHarare lamhla, inkokheli zezinye zalezinhlanganiso okubalisa umqondisi we-Election Resource Center uMnumzana Tawanda Chimini kanye lonkosazana Salidura ongumgcinisihlalo enhlanganisweni yabontanga i-Youth Forum ziveze ukuba kwaba lokuphosisa kwalezinhlanganiso ngoba zehluleka ukubona indaba ezimqoka okwabangela ukuba uZulu angene kukhetho obeluvelelu lempumela ebingemukeleki. UChimini uthi uhulumende womanyano bekuyilona thuba lokulungisisa konke obekumele kulungisiswe kungakayiwa kukhetho kodwa akusabanga njalo.
I think there was enough grounds for Zimbabweans to be better prepared for this election. To me, when you look at the GNU and issues of fundamental electoral reform, we did not see much.
Udubo yikuba uZulu weZimbabwe ubethembele kakhulu enhlanganisweni yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika eye-SADC wachiyela umsebenzi wonke kule nhlanganiso ngoba engazi ukuba kuyini abekade emele akwenze laye njengoZulu weZimbabwe ukubona ukuba kuyalandelwa obekumele kwenziwe okufana lenguquko kumthetho wezokhetho, kutsho uChimini. Unkosazana Salidura yena uthi lanxa kwaba lokuphosisa kwenhlanganiso ezizimeleyo ekuphatheni udaba lokhetho sekumele uZulu adinge ezinye indlela ezehlukile ukwenza inkokheli zilandele izifiso zikaZulu. Ukhuthaza lezi nkokheli ukuba zehlukane lo mkhuba wokungenisa indaba zombusazwe emisebenzini yentuthuko zisebenzisa ontanga ukufeza izifiso zazo njengenkokheli, hatshi ukubathuthukisa. Ontanga bakhuthazwa ukuba baphatheke labo kwezombusazwe bangaze bavuma ukulahlelwa khatshana nxa sekukhulunywa ngendaba yezimqoka kodwa besetshenziswa ukutholisa abadala ukuba bangene emibusweni ngoba beyibo ikusasa yelizwe. Bavumelene ukuba kukhona okuhle okuphume ngesikhathi kubusa uhulumende womanyano lanxa kukulutshwana okufana lokuthula osekukhona elizweni. Kodwa bavumelana njalo ukuba ubuhle balokho okuphume kulo manyano uZulu kubona ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngokuthi ukusiphi isimo sempilo njalo lokuba ubekhangeleleni emaphethelweni alowo manyano. Batshele intatheli izindaba ukuba akusabuyelwa muva ngoba esekhona uhulumende weZANU-PF osebusa, ngakho-ke osekudingakala ukuqinisa indlela zokubona ukuba bawuqhuba ngendlela umsebenzi lalapho bephosisa batshelwe, hatshi ukuthulisela njengalokho bekusenzakala emuva. Lumhlangano ongenwe izintatheli izindaba lamalunga enhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu uqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngezokucubungula kundaba zezombusazwe abeZimbabwe Democracy Institute kukhanyelwa ukuba kuyiwaphi kwezombusazwe eZimbabwe wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi With the Zimbabwe Regression or Consolidation of the GNU Gains. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.